sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 16 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleZambia uMnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yethethe hayo kuyazikhanyela ukuthi hayi i-detention lezinye indawo.
Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka, uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleZambia uMnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikhomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokhu kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu weleZambia. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla, uZulu kamelanga ayekethise.
Kasisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo le industry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohle ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala lesibili lesithathu kanjalo lokho lisiza. Ngakho ke sisengahlangana lelinye wave leli olomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokho ikhona, asiye sabeni asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo ama-church, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela laba abahlatshiwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye ama-church kasozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokhu. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo zakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa, ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokhu. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele udaba lwejekiseni lolo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona enkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho ke asashoda kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya semadolobheni. Yebo kambe abantu behlatshwa ngobunenge okwamanje okwedlula lokho okwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishoda kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini yentathelizindaba e-Studio 7 uKuzanayi Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yako Msengi echiwe ngumkakhe uMrs. Msengi loyise lonina bebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli ye-MDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla zepolitics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsengi ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo ze-Studio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela i-news njengoba ziyi-news nsuku zonke ku-Studio 7. Ngalokho mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le, ikhanda lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela ye-human rights activist engu-journalist. Sikhala lemuli sithi kabakhale ngethemba ngoba umsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu, asiqapheleni i-COVID-19, landelenini ama-conditions e-World Health Organization, liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu asiphonga ukukhalela ama politicians suku zonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa abantu abanengi betshaye inala lonyaka, uzulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi. Ukansila walinda ukuwat 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango.
Abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili, okuthi uhulumende idepartment yakhe social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni, ngesingizi abayibiza isithi peri-urban. Abantu laba bala masimu, abantu laba abanye sebekhulile, abanye abayisigoga, and indlala inkulu. Even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede, hhawu kuyazikhanyela ukuthi hhayi idede ishiyeni lezinye indawo. Uyananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabe ivela kundawo ezetourism, eyokuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali. Abantu baphuma imisebenzi abaningi ngenxa ye-corona, so khonokho kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethele abazali babo ngapha edethi. Hhayi, akusela into enjengaleyo.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo aziko yini ngapho?
Kwezinye indawo emaphandleni iWorld Food Program bayaphathisa, but inkinga esilayo edete isikhathi esiningi bayananzi indawo edete njengedolobha, so ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebeqalisa ukunika abantu. I-social welfare layo ile sikhathi esokunikeza abadala ukudla labagogekileyo. Okwamanje bayabe bekhangelele ukuthi abantu bavune emasimini, but uyabona idete abala masimu.
Udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani?
Amanzi asithwalise nzima edethe ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi, edethe ayisela manzi. Besides uhlupho lwamagesi, ukuhamba kwangona kwamagesi yona idethe, amanzi ayahlupha. Umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi, ukuhlupha kwendaba yamanzi edethe ku-national budget, but i-implementation yangona singakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini. Ikliniki, isikolo zona ziyana indawo ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi. Wesi sikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona, okuthi abantu bakhangelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi, kuyabe sokunzima.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 edethe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare, umnumzana Paul Mavima. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe e-SADC oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba le-Herald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo, balutshwana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. Uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Life ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lwe-Rolls Royce, yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo ukuthi uyithole ngaphi le mali uShoni yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani philani siphile sonke isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni umzulu kaMazi uTakadube esikwendaweni yaseGwanda. Ya ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda eyikhulumile izolo. Sengathi la mabandla ama-opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama-leaders akhona alawo maparty bakhulumisane babumbe iparty eyodwa. Then bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this, uyabona. Kuzofana nomongameli ne-vice mongameli, uyabona. Ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimu. Sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya, mbono wami lapho, ngiyabonga. Ngingathokoza kakhulu, ngingajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifunde bayizwe abadala bethu. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bami be-Studio 7. Isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Hayi, siyaphila, sengibuyile lami. Sengizaqalisa ukuxoxa kathesi. Lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Ngumama lo.
Siyabonga kakhulu bantu be-Studio 7 and sibonga kakhulu abakhokeli bethu be-Studio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi we-Studio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas, abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections. Kodwa but into esimangalisayo abakhwehlela abantu vele, it's becoming worse. Why? Abahlatshwisi ungani sebebathwele COVID-19 bakhwehlele kumangalisayo. Then we expect to think we have the protection. Ah, sister, some is a janda. What is for my mask at this nest and my filters very secure or civil? To say Quetella retro, got a poster to one of our statue. There will come in that Tatinetra, Kuna good Konama inspections, Wumbe, Konama quarantine centers, Baba for my quarantine centers, Gutle, the things over. If a Lima Pandini is a relevant corona, it was a deal, Sabo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, basakazi abahle, basakazi abesakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo ekulilima West. Ngithi mina hayi, asiphepheni bakithi ekubhubhane olukhona. Hayi, asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuyeke ngithi dudu abakongwenya, abalahlekelwe ngu-Jane Ngwenya. Awu-Jane Ngwenya wayeliqhawe impela. Sasimamela kuZambia, simamela sicatshile, ememeza sibili. Hayi, ngaphansi kwezipra, hayi, sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupho akho engasafezekanga. Kodwa hayi, sisekhona. Sisekhona nathi wasilwela abaseleyo, asimduduzeni, ahambe kahle ngomoya, ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe. Siyabonga. Ngubhanda mina eWilima West.
Ninjani ku-Studio 7? Hayi, nami ngajabula mayi audio yami ngafundwe emoyeni namhlanje. Ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula, ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni, indaba ezimnandi, indaba ezijabulisayo. Kodwa nginenkinga, ngithi ngimfaka umbono lapha, ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakhulumi amagama ane-tribalism la emsakazweni. Kodwa abantu abazikhulumeli, abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo. njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu. Sithathelwe yonke into ngabantu bokuza. Yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuza endaweni zethu. Yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu. Ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina eMatopo eSlozi kune-National Park laphayana. Akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo. Bonke abantu balapha abantu bokuza. And abantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni. Yabo abantu abafike ngokuzosebenza. Umbuzo wami ukuthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani naleyo msebenzi. So engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo oyi-1 ngenxa yokuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu, bazothathela abantu impilo zethu. Abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo emthwakazini. Pho nani mase nibavimba, and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho. Pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi? Senimkhethela nokuthi khuluma lokhu, lokhu ungakukhulumi, khuluma lokhu. Mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emsakazweni omkhulu Studio 7. Maningachuzela abantu ngoba manifaka le number lethi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini as long as engathuki. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bevanga amanzi. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kwiminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. Ukungena kwamaTaliban embusweni kutshiye isizalwane ze-Afghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngocuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena e-Afghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. siqoqele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singawela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho awemelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole ese-Afghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekule mbangela eyiyo isiqokoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje. Sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi kuze amabutho la awemelika lawa amanye amazwe azithole se-Afghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibe kwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana, singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile. Lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi yiku-exporter i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa le-Afghanistan phansi kombuso wama-Taliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo ama-Taliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe le-Afghanistan obekhona lo wayefakwe ngabemelika la kwamanye amazwe ephuma la ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo. Eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belalo ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa le-Afghanistan alikufanana le-Afghanistan le siyibone anduba amabutho e-Amerika lawe-Britain angene adudule ama-Taliban. Ngibona ngani kusasa le-Afghanistan lanxa i-Afghanistan iyabe sikhokhelwa ngama-Taliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulali abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengabo-Amerika lawo Britain lamanye amazwe bazaba lakho ukuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labemelika kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa ye-Afghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo, ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela ama-Taliban ayenza ngayo manje, kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia uMnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka, uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, Untungamile Nkomo.